Siyabonga Chris Lomavela se lechana njani mthokazi omuhle siyalambulela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 5 ngoNcwabakazi 2016 silithulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Tina njengabafundisi sikholwa ukuthi ilungelo lethu ngelokukhulumela abantu ababandezelweyo. Abantu abangelalo ilizwi lokuthi bengakhala bayazwakala. Umfundisi ngiyongazwakala ngoba labo bantu basezinkonzweni zethu.
Uhulumende weZimbabwe sekuthazwe ukuthi alondoloze impilo kamfundisi Ivan Mawarire omkhankaso we-hashtag this flag yena ukhangelelwe ukwethekelela elemelika kulinyanga. Umanyano wetajamuka sesijikile sukhweze isicelo emthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi umongameli Robert Mugabe sokumele ehle esihlalweni. Kuwaza Friday si lomculi werumba unqobani Ndlovu yena odume ngelithi imsunduzwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weZimbabwe sekhuthazwe ukuthi alondoloze impilo kamfundisi Ivan Mawarire okhokhela umkhankaso weThis Flag ukuze aphenduke ekhaya ekhululekile engesabeli impilo yakhe. Laye uMawarire sekhuthazwe ukuthi aqunge isibindi aphenduke elizweni njengoba abezokholo kanye loZulu jikelele bemsekela ngokugcweleyo. Kubika uMavis Gama.
Linkuthazo ivele kunkokheli enhlanganisweni yeZimbabwe Divine Destinies emhlanganweni lethathela izindaba wokuphendula amazwi kamongameli Robert Mugabe okuthi amabandla ezokholo kehlukane lendaba zombusazwe achumayele izwi lenkosi kuphela. Bethi kungumsebenzi wenkokheli zokholo lwesiKristu ukutsho lapho inkokheli loZulu bephambuka kuntando kaNkulunkulu. Umkhokheli wenhlanganiso yeChristian Voice International Zimbabwe umfundisi Clement Tafumane Izenda oke waqhuba owakhe umkhankaso eyedwa kuyonale iviki othiwa Hands Off Ivan Mawarire laye ukusekele lokho.
Tina njengabafundisi sikholwa ukuthi ilungelo lethu ngelokukhulumela abantu ababandezelweyo. Abantu abangelalo ilizwi lokuthi bengakhala bayazwakala. Umfundisi ngiyongazwakala ngoba labo bantu basezinkonzweni zethu. Abantu abasweli imisebenzi basezinkonzweni zethu, abantu abalambileyo basezinkonzweni zethu, abantu abahlukuluzwa ngamapolisa betshaywa nxa betshengisela nje amalungelo abo ukuthi ke hayi lapha silambile elizweni ake lisizwe bo, bebesamukelwa ngokutshaywa ngenduku yamapolisa, abanye besifa, abanye bejikijele ezintolongweni, bese sithi ke hayi umuntu oyedwa ongakhuluma zwakale ngumfundisi.
Uzenda uthi asiqiniso ukuba abafundisi abalalungelo lokukhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantu ngabezombusazwe.
Nxa umongameli welizwe eza kuthi abafundisi nxa bepela kumbe ispelling selizwe elithi uNkulunkulu ngesikhiwa bathi dog, yena abe nguye okwaziyo ukuthi God, usezithukile njalo usethuke isizwe. Abafundisi ke ileyo nto yasicunula sathi ke lumuntu samsekela ngo-1980 samsekela ukuthi abe sesikhundleni. Namhlanje ke sesilahla. Yikho ngisukumile ke ukuthi ngikhulume ukuthi hayi mongameli, lapho usehlulekile. Mina njengomfundisi wezwi lenkosi.
Kwasekelwa ngumfundisi Reason Ngwenya othi kungumsebenzi wabo ukukhuza abaphambuka endleleni yokukhokhela abantu bakamlimo.
Mina ngithi lingabalaleli laba bantu, is because babhizi kathesi for the past 35 years bebebulala ilizwe lela. Ngithi thina besisezani sibakhulekela sicatshile ema-churchi ngale, kathesi sithi no more, sesibuye ukuthi sizolungisa ilizwe lethu. This is our country.
Wengeza uNgwenya ethi kuyethusa njalo kulihlazo okwenziwa ngabanye abafanisa uMugabe lengilosi loba uJesu Kristu.
Labo abathi umongameli Mugabe ufana noJesu bakhonza umongameli, mina ngikhonza uJesu.
Abafundisi laba bathi abakwenzayo yikukhuza ububi kungakhathalekile ukuba benziwa ngubani, njalo bengasoke bavuma ukuthula Beti bona besaba uswazi lukaNkulunkulu ukwedlula olukaMgabe lapho bengazange benze umsebenzi wabo abawugcotshelwayo wokukhuza okubi okwenziwa ngabezombusazwe belandela okusembhalweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kunjalo nje uMawarire semenywe eMelika ukuthi azekhuluma ngodaba lweZimbabwe emhlaka 17 kulinyanga. UMawarire yena osehlezi echothozwa kakhulu ngumongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. Umenywe inhlanganiso ye-Atlantic Council njalo umhlangano azakhuluma kiwo uzaqhutshelwa esigodlweni esikhulu seMelika eWashington DC. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nhlanhla bahlangene Dube sambuza ukuthi ubona uhulumende weZANU-PF esamukela njani ukuza kukaMawarire eMelika.
U-Ivan ungananzelela ukulabo abantu abangaphathekanga ngezokuthi baku-MDC kumbe bakuzaphu kumbe bakuzanu kumbe bangathi kwezompolitiki. Ngomunye wabantu nje abathi sesidiniwe ngokulwisana ngepolitiki. Alike nilisilungisele okwenza ukuthi emizini yethu sibe ngobaba abaqotho, sibe ngomama abaqotho, sibe ngabantwana abaya esikolweni. Kodwa impendulo ayitholayo eyokuthi yena uthunywa iMelika, uthunywa iBritain, impendulo etshengisa ukuthi uhulumende kanampendulo ngezikhalazo zabantwana beZimbabwe ngaphandle kwepolitiki. Uhulumende wethu ukhanye ngani wenelisa ukuphela ukuphendulana langaba phendula ngendlela zepolitiki, ngala ndlela yokuphendula ngokungathiwa yi-social delivery, ukulungisa lokho abantu abakukhalelayo. Kungelani lo mbhalo wepolitiki. Yikho-ke uhulumende wethu egijimela ukuyamphosela u-Ivan edamu labezamapolitiki, ngoba yikho kodwa ayenelisa ukuthi akwenze okwepolitiki, hatshi okokushisa abantu, okokuphakamisa umkhonomi welizwe. Yikho ubona kulula ukuthi kibo bamncangakubika ngale ndlela ithi bamhlambaze ukuthi hatshi kasomfundisi okhuluma into ezimgceke kodwa ukhuluma into ezimayelana nalokubuswa kwelizwe.
Enxa ethe waphenduka ekhaya singabona ebotshwa yini phezu kwenkuthazo ayenzayo ephandle kwelizwe ukuthi uZulu weZimbabwe kumele atshengisele ngokuthula uhulumende weZimbabwe azalungisise izinto?
Akungeke kwangimangalisa nxa engabotshwa. Ngibona uhulumende ulakho ukuthi amdobhe amphosele entolongweni aze ayephuma futhi ekhoti kusenzelwa ukuthi bangamuphi ngesilungu mhlawumbe singathi yi-free reign.
UMnumzana Nhlanhla bahlangene Dube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ye kontuthu ziyathunqa koBulawayo. Umanyano weTajamuka sesijikile sukweze isicelo emthethwandaba weConstitutional Court esokuthi uMongameli Robert Mugabe sokumele asuke esikhundleni ngoba esehlulekile ukubusa. Kugwalo olusiwe emthethwandaba izolo, iTajamuka sesijikile ithe uMongameli Mugabe kanye lomphathintambo wezemithetho uMnumzana Emmerson Mnangagwa kumele baphe umthethwandaba izizathu zokuthi kungani uMgabe engamelanga esuke esihlalweni sakhe. Lokhu ngokwesibili ukuthi isizalwane seZimbabwe sise uMgabe emthethwandaba. Ngomnyaka odluleyo uMnumzana Nomudayishe Chinyoka wenze okufanayo kodwa kuze kube namhla lolu daba alukaze luthethwe. Isisekelo sombuso welizwe sithi umongameli engasuswa nxa engasenelisi ukubusa ngenxa yezizathu ezimbalwa eziphathelane lempilakahle yakhe. Kodwa lokho kumele kwenziwe ngamadala esenethi lele parlamente. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe itshele iStudio 7 ukuthi okwenziwa yiTajamuka lokhu akusoze kuphumelele. UChris Kande wa Studio 7 uqoxele sikhulumele setajamuka sesijikile umnumzana Promise Mkhonanzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo kuludaba olu esilukhwezile emthethandaba omkhulu welizwe leZimbabwe singathi ngesilungu i-constitutional court lapho esincintisa khona ukuthi ubaba upresident Mugabe kakhokhele ilizwe ngendlela eqondileyo sikhangele isisekelo sombuso esingathi i-constitution yeZimbabwe kunezigaba ze-constitution esibonwe ngalo president iyazeqa abemele azilandele kodwa ezeqa ezinjengokukhwezela ingxubevanga elizweni leZimbabwe elinjengokwehluleka kuvambanisa imuli yeZimbabwe ibe ndawonye nokukhuluma ukuthi amapholisa ngawakhe namapholisa angaye izwe zonke lezi zinto yize sizama ukuthi sizifake phambi kwedale abedale bazihluze babone ukuthi kuliqiniso yini ukuthi umongameli sehlulekele ukubusa elandela umlayo welizwe i-constitution yeZimbabwe.
Manje udaba lolu lukhangelelwe ukuthi luzathethwa nini?
Udaba lolu according to the pre-procedure yomthetho welizwe kufuzwe ihlalelwe phansi within the next 10 days. Kumele ukuthi kube sekuhlalwe phansi yahluzwa lindaba ngamgqwetha labo manje bebonisana bethikisana khonapho baphume lo mbono amajaji ukuthi kuliqiniso yini lokho esikutshoyo ukuthi umongameli usehlulekile ukubusa ilizwe elandela imithetho esesisekelweni sombuso welizwe.
Ngobani amagqwetha alimele?
Asile amagqwetha afimeleyo okwakhathesi sezimela sodwa njengama citizens eZimbabwe kodwa maningi amagqwetha amelele ukuthi lapho nxa indaba isiyahlala azaphuma ngokuningi bawo lokungcithi babo bonke beze bemkhankasweni lo bencedisa icampaign ye SSG leTajamuka ukuthi kuyibonisa amajaji ukuthi hayi lokho sikukhulumayo yikho kanti president usehlulekile ukubufikize landela imithetho esisekelweni sombuso welizwe esingathi iconstitution yeZimbabwe.
Lo ngumnumzana Promise Mkhonanzi isikhulumeli somanyano weTajamuka sesijikile ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 eHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezimela intatheli zindaba sezilobe incwadi kumongameli Robert Mugabe zikhonona phezu kokuhlukuluzwa kwentatheli ngamapholisa, kubika uMavis Gama.
Intatheli zindaba elizweni zithi sezikhathele ngokwenza kwamapholisa zingasoze zavumela ukuhlukunyezwa kwazo kuqhubeka. Abomanyano wenhlanganiso zentatheli zindaba owe Media Alliance of Zimbabwe bathi leli linyathelo lakuqala lamanye amaningi abaqoqa ukuwathatha luze lulungisiswe udaba lokutshaywa kwentatheli zindaba ngamapholisa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists uFoster Dongosi uthi kuyadanisa okwenzakala elizweni.
Ngakho ke sikhuthaza umongameli welizwe uMgabe ukuthi yena akhuze amapholisa lawo abakajuhuri. Njalo sibhalele inhlanganiso ebona ngezamalungelo abantu kuthiwa iZimbabwe Human Rights Commission.
Leli nyathelo lokuloba incwadi yesikhalazo lithethwe yilezi nhlanganiso ngemva kwezehlakalo ezithize kokuqhubeka kokuhlukunyezwa lokutshaywa kwentatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo okusemthethweni. Ilotshwe ngomanyano obunjwa zinhlanganiso ezibalisa iZimbabwe Union of Journalists, ZUJ, Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, Media Monitoring Project Zimbabwe, MMPZ, Zimbabwe National Editors Forum, ZINEF, Gender and Media Connect, GMC, Africa Community Publishing Development Trust, ACPDT, Zimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, Media Center, kanye leye Humanitarian Information Facilitation Center, YIFIC. Inikezwe usikomishi wamapolisa uCommissioner General Augustine Chiwuri, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights Commission, umnumzana Elasto Mgwadi, umphathintambo wezokwethulwa kwezindaba uDr. Chris Mshowe, kanye lo nobhala ogatsha lwakhe umnumzana George Taramba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Live Talk lamhla sikhangela udaba olukhwezwe ngabetajamuka sesijikile emthethweni ndaba waphezulu owe Constitutional Court ubona abathi umongameli Mgabe sokumele achiye umsebenzi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni liphatheke kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Oke waba inhloko kahulumende kwele Portugal umnumzana Antonio Guterres ubikwa ekokhela ngamavoti kukhetho lokudinga unobhala jikelele womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress libikwa linqotshwe okuyangisayo kukhetho lwamakhansili olwenziwe kuleviki. Leli bandla elake lakhokhelwa ngumuyi umnumzana Nelson Mandela linqotshwe ngesilinganiso esikhulu okumangalisayo embalini yalelo lizwe selokhe lathola uzibuse okubikwa kungabe kubangelwe kuqonga kwesilinganiso sabangela imisebenzi lokwanda kwemisebenzi yokungethembeki i-corruption. Lo ngumsakazo wenu umsakazo kaZulu umsakazo weStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
UZulu wasemhlabeni jikelele ubhekane lenkinga enkulu zenhlupho esemhlubulweni weLake Chad basini yokudinga indlela zokunqoba imisebenzi yabalwa becatsha abesimozemi abedlulisa amalawulo abeqembu leBoko Haram ngasikhathi sinye ezama ukunceda labo abaphila phakathi komonakalo odalwa ngabaleli qembu. Emazwini akhe emhlanganweni wohlangothi lwezomvikela enhlanganisweni yamazwe omhlaba e-United Nations Security Council, umeli weMelika e-UN uSamantha Power uphathe ngobunzima lokuhlukumezeka kwabantu abaphila kulesi sigaba phakathi komonakalo lo, esithi ekwethekeleleni kwakhe kule indawo ubone isihluku esidalwa ngabeBoko Haram. Abantu bechiselwa imizi, ukubulawa kwamantombazana kumbe ukuthunjwa lokudlwangula. Ambassador Power uthi kuyadingeka ukuthi kuqiniswe imizamo yokudinga indlela zokuqeda imisebenzi yabeBoko Haram. Ibutho lomanyana elibunjwa ngamazwe aweBenin, Cameroon, Chad, Niger and le Nigeria uthi aphatha umsebenzi omkhulu wokulwisana labeBoko Haram laba. Ucine ngokuncuma amazwe aweEuropean Union kanye leBrithani ngokuphathisa ibutho lomanyano ele Multinational Joint Task Force ethi eleMelika lalo liphathise leli butho ngezigidi ezedlula amashumi ayisikhombisa amadola $71 million kanye lengcwethi emisebenzini ehlukeneyo yezomvikela ekhuthaza amanye amazwe omhlaba angakancedisi ukuthi enze njalo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Balandeli benguqo sokuyisikhathi seno imidlalo yesigaba seCastle Laga Premier Soccer League iyaqhubeka kulempela viki kulomdlalo phakathi kwamaqembu ahlezi phezu kwengalani yemiklomelo athi iFC Platinum leCapes United. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum lizemukela iqembu leCapes United kusasa ngomgqibelo enkundleni yamandava emdlalweni ogobhozisa amathe njengoba iqembu leFC Platinum kuyilo elihlezi esiqongweni sengalani yemiklomelo, ikanti leCapes United lihlezi kwindawo yesibili. lawa maqembu ehlokaniswa imiklomelo emibili njengoba iqembu le FC Platinum lile miklomelo ngamachuma amathathu lesikhombisa kuthi ele Cape United le miklomelo ngamachuma amathathu lanhlanu emidlalweni idlalwe phakathi kweviki iqembu le FC Platinum libe ngujikilo bhanqa 0-0 lele wange ikanti ele Cape United inqobele etsholojonge 1 kanya kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa iqembu lebulawayo City lizemukela ele wange enkundleni eBarber Fields. Iqembu lebulawayo City liyabelingela abaqeqetshi balo abathi uPhilani Ncube, uFarai Mujokoro, uReginald Bukhali kanye lokit manager uGift Mvala. Bonke laba bamiswe umsebenzi ngemva kokuphuma kodaba oluthi uMjokoro uzame ukuthenga unozinti weqembu leBotha Strikers uTalent Sunday ukuba ayekele iqembu lebulawayo City lihlohle emdlalweni odlalwe yilawa maqembu ngolwesithathu njalo uphele iqembu likamasipala wakobulawayo linqobe nge-1 kanya. Iqembu leZPC Caribe lizadlala lelengezi Platinum Stars enkundleni eNyamunga kuthi elechikenini lizemukela elechapungu enkundleni eluveve. Ngesonto iqembu leTriangle lizemukela iqembu leHighlanders enkundleni yeGibo njalo ukapteni weqembu leHighlanders uFelix Chindungwe uthi kuzamele bezame ngamandla wonke ukuba benqobe ngemva kokunqotshwa kwemidlalo emibili yedluleyo.
Oqathekileyo ukuthi sisuke manjani kuphela oqathekileyo sesithole athi team sizakwazi ukuthi sithole iwini siyabona sesibazi sigcine sibe sibe amadoda ukuthi sithole iwini ngoba oqathekileyo indlela elisukuma ngayo phansi.
Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leHowmind lizemukela eleHarare City enkundleni eluveve. Iqembu leBotha Strikers lizanqikelana leDynamo senkundleni eDwili Batsimu kuthi iqembu leMutare City lizadlala leTsholojo ngaseSakupva. Sikhangele ukwenzakala kumidlalo yama-Olympics. Umdlali waseZimbabwe uGavin Sutherland namhla uzaphatheka kumncintiswano we-archery njalo lo mncintiswano uqala namhla usiyafika emaphethelweni kusasa. Kusasa njalo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadibana lele Canada emdlalweni walo wesibili wespairs kaGroup F. Iqembu lamaMighty Warriors linqotshwe nge-6-1 ngeleGermany emdlalweni walo wakuqala ngolwesithathu ukuthi ele Canada litshayele Australia nge-2 kanya. Abanye abadlali baseZimbabwe abazaphatheka kumidlalo yangomgqibelo ngababalisa uCamilla Kruger owenza umdlalo we-equestrian kanye loMikeen Thornycroft kanye loAndrew Peoples bona abenza umdlalo we-rowing. Ngesonto umdlali olodumo ebhukutshweni lokuntsheza uKirsty Coventry uzaphatheka kumjaho we-100m backstroke. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje sihamba lomculi werumba uNqobani Ndlovu yena odume ngelithi Msunduzwa onguye njalo okhokhela iqembu lakhe leQuality Superstars.
Kudlaludelele lithi noMazulu lapha umsunduzi wakhuluma ngentombi yakhe uNomazulu enyamalala esayithanda kanti kwamanje useyidinga ezintabeni lezintatshanene esithi buya noMazulu. Siyakwamukela ke ehlelweni lwethu loza fight lamhlanje akuziveze kubalalele.
Igama lami nginomngoba Ndlovu ngiqhamuka eTsholoshe phelanda khona lapha enzala khona iqembe engikulo iQuality Superstars.
Maningi kakhulu amadlala aterumba esesiwazwile leli ke lakho lehluke njani kulawo?
Awulithekile nje kuzule ingoma ezikhona lapho zimnandi kakhulu. Sikhona ezothando, sikhona lezinye esibona khona izinto ezenzakalayo nje emhlabeni siphila nje. Lo mlayezo ukhona siyawuthumela nje bantwini umlayezo ukhona kakhulu. Kuleli CD lethu
ngisizwe lingoma elandelayo. Uzwakala zipheko zavuthwa busu iziginci kule dlalade akusitshele ngazo.
esigcinene hayi sihlukile kakhulu esigcinene zethu noma nje ulithengile ha ukuziyacha iveke ingoma zakho ngaleyo ndlela ufuna ngakhona nawe
akusileke ukuthi ulibona njani kusasa leno njengeqembu
dini kusasa lethu impela silibona li sasa elizoba kahle maye khamba kwesikhathi ukuthi yala khona ngabe lizwe lakithi nje likhuphukile ngabe hayi siyasho ukuthi hayi yithe siyabe si-operate laphana ku-Radio 2 eZimbabwe
nantu-ke olunye uluju lwaleli qembu namazwi akho kubalandeli bakho
into engicela kakhulu kubalalele la kubalandeli ukuthi hayi siyacela le support kakhulu litheka ama original bengathengi la abuthetshelwayo la batholakala emgoqweni ama 1010 sicela kakhulu nje ukuthi hayi bese support kakhulu
siyashathi ningoma bafana bakithi sizibhoda zonke indawo zakithi sithika company phela ndaba sizidla kodwa ngicinga sethu siyakhonisa ncinyana enemali engakuthi
babuthola njani ubunandi lobu eluphetheyo labo abafunayo
ya sitholakala kuFacebook ukhona uDecent Sibande engiyembamzane naye kule kwezomculo ukhona kuFacebook ubizwa ngomakhopheni ngikhona umsunduzwa Ndlovu kuFacebook le numbers zethu zikhona lapho ku-CD lakhona lapho kuFacebook sizifake nje ungasifonela ukuthola i-CD
lobe kungumsunduzwa leqembu lakhe leQuality Superstars baphuma enkundleni ngayole ethi noMazulu Maestro Seven at Durban kwele South Africa ngingubenedict Nhlapho
siyabonga jahale zansi Nhlapho ngokusethulela uhlelo Woza Friday mahlaba ezulu isikhathi kasavumi kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili uhulumende weZimbabwe sekhuthazwe ukuthi alondoloze impilo kamfundisi Ivan Mawarire omkhankaso we-hashtag this flag yena okhangelelweyo ukwethekelela emelika kulinyanga Umanyano wetajamuka sesijikile ukhweza isicelo emthethwanindaba we-Constitutional Court esokuthi uMongameli Mugabe asuke esihlalweni. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.